kana parine zvakakanganisa zviri kunze kwemutemo they supposed to kutiva dedese kumapurisa pati chadairoverwa ishoko ravainyaya kutaura
nxa kukhona engikupambanisileyo bekumele vangise emapoliseni amazwi akade bewakhuluma ngesikhathi bengitshaya ngawokuthi kuyini esikutshelwe nguchamisa utheni uchamisa licabanga ukuthi lingakhipha umnangagwa embusweni manje sizabona okwakho wena sokuphelile ngoba sifuna ukukubulala namuhla nxa uchamisa ezavusa uzavusa wena usufile ngibaphendule ngathi madoda nxa lifuna ukumbulala mbulalani ngokutsho njalo bangitshaye kakhulu basebengivala amehlo bangitshaya kakhulu ngacina ngisila ngokwenza angani sengifeyintile yikho okungiphephisileyo
ndakadai uva ndaita semunhu ndafa kana kuti ndapenda saka iwo they thought maybe they completed their mission which I don't know what was their mission.